kulento ezimbili eziyabe zenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade elawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiyo yona le okuyabe kufunwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lowo odlulileyo kade mangaki, a-completed mangaki, ama-cases of concern akade khona yilawa, nokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lowo uyakuvulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malabe sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sithoni khonapho nxa sitsho njalo?
Sitsho ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenziwe kuhle yazise sitho ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuwari nalowo kusekupheleni kwakhe ama-appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Lama-appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama-appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hhayi kathe sizawasetha down ama-cases wonke a-appeals and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona ngizana kophuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxeka?
Well, into evele ingane yethu sayikuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there is something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi sesiba khona? Why ama-murder cases sesiba maningi? Why ama-divorce cases sesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now yikho sokugcwela and that is a cause for concern.
And akulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Kufuze sikukhangele ukuthi kathi what is it that is triggering i-economy yethu to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right ngeZimbabwe yethu yena nesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases esegcwala nje awe-violence and ama-divorces?